sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Ye ukubulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo, alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120.
Uzulu ukhuza umhlola ngempedu mehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalitshumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 phezu kodlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe ekhwekhwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa izolo lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abeZANU-PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto amatshe kanye lamabhemba balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethu le imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga etshele abasekeli beZANU-PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba le-The Standard, uJamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Ye ukubulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo, alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli beZANU-PF kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokho elandula indaba yeground la yumnangagwa owayesithi abantu besindebeleni ngamahu la uyayilandula indaba yeground othi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhlo ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo 2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozi Sincube lokho siyazi mhlophe abathe bephakathi kwe-White City begcine i-stadium kuyabuya ubabutswangirayo bahlaselwa amalunga e-ZANU PF kwafa amalunga e-MDC ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo e-Highfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imihlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa langale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba we-ZANU
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxele lunga lezano PF umnumzana Belief Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi kugcine sekulahleka umphefumulo ngendaba zokudonselana ezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonokho. Kodwa ke okuqakathekileyo nkomo ukuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi ikakhulu funi njalo kade sikhuluma nje sinje. Kulungiselelwana lama by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusafika ukhetho kulokuthula kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinjengazena ezenzakalayo kodwa ke osokukhona osokuyiwe imvamo lapha eZimbabwe indaba lezimele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani asike sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani
Uchi wenga baba gawule weteswa icala lokutshotshozela udlakela ngokutshela abasekeli bezano PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla lenu uthini ngalokho
Yeah, anti uthwengwa layo yabe ekhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane laye eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni lilibandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kweyisa konke lokhwana bayabe kwenza laye ndlela yokukhulisayo omunye lomunye udonisela ingubo kwelakhe icele. Kodwa ke ukukhona ukuthi kathi inkomo kuya kube njani kathi ingani uChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufana nayo lakhona kwabochamisa ukukhulunywa ngochiwenga amboni ukuthi kuyikugukuzela udlame lokhu
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF Umeli womanyano wamazwe aseEurope oweEuropean Union eZimbabwe, umnumzana Tim O'Connor ulusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Yinto edanisayo kakhulu. Uthi ungazi kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe kuyadingakala sivile ukuthi ube le-investigation izekhi kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho behle banokuma-by-elections so izekhi lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukudadingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani
abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezano PF abenze lolu dlakela kanti abezano PF bayakulandula lokhu kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zano PF
Yikho nje kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kungana kube le mpumelo ekhanyayo kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani.
Iphephandaba le-The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu PF uBabu Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko ukutshotshozela udlakela yini esesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amazanjalo sibila jojozela udlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele udlakela. So yinto esibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, yinto engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusaswe. Uzulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Iloba enkundleni yeTwitter likhomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu-101 kusiya kwengu-110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku-111 kusiya kwengu-120 years bangu-130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abeGuinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje yisizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu-118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathe likhomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku-100 years kodwa-ke indlela ayesehlulukelwe ngayo, indlela ayesephele ngayo, engasela mandla ngayo kodwa-ke engumongameli njalo ele access to yonke i-medical solution siza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe. Kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useke wafika eminyakeni yabo 100 kuyabo usuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120. Kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okushuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu lokuthi lilabantu abadala kangaka, ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe akahlangene labo akabuzisise la ngokuthi i-diet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bafikise iminyaka engako, ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangana bezana le mikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu. Kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu
njengoba abanengi bengayikholwa limbiko Dube, kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso?
ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba lufana lalolu into yokuqala esingayithi sibeke nigceke ngiyokuthi kulezinto ezifana labo mabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube lezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila babatshengise le ndlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalist avela kwamanye ama inkampani ezidlukeleyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenza ukuthi basakaze into abangayitsho bekhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imniningwane ngokhulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe baye babayethekelele baye babona mhlambe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanika izipho ngoba labantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lomthunzi omuhle elizweni lakithi lasezimbabwe kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngitsho lo yedwa akatholakali ingakho ngowami umbono bengathi ohulumende noma abogatsha lwezeki abayenze into eqondileyo abakhiphe imniningwane yokuthi bangaphi kuliphi idolobha noma bahlala kuma care home noma bahlala ema reserve kusiphi isigaba
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chigumba selikubonile na okusemaphephandabeni Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe iconcert yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. Inews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwekwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa iChronicle ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elithumi lambili 12 kusiya kwelithumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijeki seni ye COVID-19 Sogu isikhathi sembiko yenu.
Eh sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be Studio 7 umhlaba ongejikelele. Hayi bakithi okhulumayo lapha lichakwane elikhulu esigabeni sase Plumtree kusuwo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kulasemzansi eJohannesburg emsini wase Diepsloot. Ukanya ncube bakithi yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nale Studio 7 kakhulu isikhulumeni zebandla elibusayo izano PF kunzima yazi endani ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kubani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endani ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda kanti lapha kunje 1-2-3 wena uthini ngakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo uyasha indiya ayivikele into ayivikelayo so ke kodwa ke ayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini especially ke lamadoda athi wona kumba joina kumba phenduka kwizanu PF noma singabiza sithini othuma nabogawule and so forth
salibonani muli eZimbabwe linjani ngezindawo lapho elingabe likhona hayi lapha esihlobela sibona ilanga kuphela ilanga selishisile uNovember wonke langa lithonte izulu izilimo kwakusamanga kuhle emasimini hayi lapha esihlobela sokunzima kakhulu mina ngingumpofu thanda kulibingelela lonke mayelobon ngisithi phambili ngojaha 2023 ujaha kangene nyabonga
salibonani mazimbabwe amahle injani lonke siyabonga kubani inkosi sigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi sithi ngabe siyaregister sonke kubantu bezimbabwe abasemazweni siregiste sivote nini ngoba heyi sikhathele zihlobo ezinhle sikhathele and sikhathele sithi halala halala umfo kamqabuko halala sibangilizwe libambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi ukubona ungasilungisela ilizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho but ungakulinika omunye umuntu ilizwe lezimbabwe zihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungisise ilizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kade sizabe siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kade sinansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesisinde ngaphandle sokubana sifaka ufather zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizalivusa ilizwe leli ngifakele uyihlo ufather zimbabwe ngiphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela
Salibonani, salibonani. Basala zwe studio 7. Nzama ukuqondisa lothwa umsango lo ezano lo. Ukuthi nxa isithi yena bathethe inyathelo ngesidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayegebhe emgodini. Ngicabanga ukuthi mina ube lephutha emlonyeni. Ngoba abantwana mabe siyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadingwa izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa. So ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula size akula ukuthi kubunganani kumbe njani akula control kuphoka ugejwa nje all over avela kukhanya ukuthi kwenzakalana abantwana balimazana ebusuku lemini khona ngale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngayo akhuluma ngento angayaziyo lo baba lo ngiyabonga basakaza abahle mina ngumoyo senowagwele
Ninjani wasasazi bonke mina igama lami ngo 8 soon ngiyiwayo ngokhuluma ngesegoli nje nami ngithanda ukuthi phose lami igama bangilandela i-history singa solo chamisa umsolo kodwa izenzo zikachamisa sikazibone kangakho umuntu mayethunyelwe ebantwini banesibhekeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezibhakho ngokubona kwami mina ngedwa nje ungcusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu basezimbabwe asibambane into esiyidingayo siyibone umanangane ngoye uchamisa abantu bakithi yasemlandleni uchamisa ngokuthula langehlonimbo langokubambana
linjani kustudio 7 niwuthembe ngikhuluma niwobulawayo umbuso wekhaya ezimbabwe ususehlulekile kakhulu yiwo wenza kuze kube ngani kule division ukuthi Ndebele shone ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishone shuwa udube esiphakathi kwalo lathi siyehluleka usuzungasakwazi ukuthi uthi ngabe nje abantwana bezimbabwe sonke siyama sizame ukutshintsha akunani ukuthi sifake bani kodwa kuqakathekileyo ukuthi sintshintshe sibone ukuthi kuzahamba njani hhayi ngoba shuwa sithwele nzima siyakhala shuwa ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwele-Chad labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lwemelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. Elemelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine inkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council iRussia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations, kuyethusa, kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyane zasetshenziswa eJapan okwafa abantu obuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagogekileyo kuze kuzofika kuyonale nyaka esiloku esiphila kuyo oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali lezana izikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwazo.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalithumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eKwekwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. UZulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalithumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempupiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.